Umsakazo weStudio 7 wethekelele esibhedlela esikhulu seNkayi District Hospital, lapho omunye wabongi oveze ukuba selilide ibanga kungelamelaphi wamazinyo njalo nemitshina eminingi kayisebenzi. Ukuze ababulawa ngamazinyo leminye imikhuhlane efana labomvukuzane belatshwe, kufuze bebambe umango othatha amahola phose alitshumi besiya kobulawayo. Unkosikazi Agnes Sibanda uthi kwesinye isikhathi baze bewela ekhwekhwe bedinga impilo.
Ufika ngikhona ngalo esibhedlela ufica ukuthi kwesinye isikhathi ukuthi i-X-ray ayisebenzi, kuthiwe lokhu kakukho, imitshina eminingi ayikho, ubusurife ukuthi dlulela empilo. Empilo kumele ngihambe ngemali, imali kangilayo, angidlami, angilakudla. Ngicina mbuya nje hawulele ekhaya, kube kathi njengesibhedlela thina esilaso la sikhulu sibi, sifanele ukuthi sibe lama-specialist akho konke.
Obona ngezempilakahle eNkayi obizwa ngesilungu ngokuthi i-village health worker, unkosikazi Pauline Sibanda, uthi sokuyiminyaka eminingi bengekho esibhedlela lesi abakhipha amazinyo.
Sokulesikhathi eside, siyiminyaka esiminingi bengekho. Kukhanya babe ekuqaleni babesathi kusalungiswa, kumele kuqale kulungiswe i-room yakhona lapho kumele bakhiphele khona. Kodwa okwakhathesi-ke kusho ukuthi asikabambika kahle ukuthi-ke osokubambile ukuthi abe khona okhiphayo ubangelwa kuyini, ngoba sebesala ngokuthi bakurifele kobulawayo.
Unkosikazi Sibanda uthi olunye njalo uhlupho yokusweleka kwama-ambulensi.
Bathi ngaphuma la ma-patients ihambe, kuthe ngakwesinye isikhathi kutholakale enye futhi i-ambulance ukuthi ibuye ilandele kuyana kubanzima, ngoba babeseesele enye ezabe imgijimisiza ngapha emakhaya. Kodwa vele kulo hlupho kwesinye isikhathi engayozobe khalisa kuthiwa i-fuel kayikho.
Omunye njalo u-village health worker, unkosikazi Rachel Mholi, uthi iningi lithathela ngezinyawo kumbe obabhemi bedinga usizo qede beluswele.
Silaba zithweleyo esibhedlela saseNkayi laphayana, ngabantwana abancane kakhulu abafanele ukuthi abanakuthwaba sezikolo. Xa sokufika ukuthi kwesinye isikhathi bekulebha sebehelelwa, kuyenzakala ukuthi umhlelo ube mkhulu wedlulele ngokuswelakala futhi kwenhlanhla kulama-ambulance. Masekusiba nzima, impilo zabo ziyaswelakala khonaphana, ngoba isikhathi kuyabe kunganama-operation, kuyabe kunganamagesi, kungalani, imota athi simthathe kumbe ayembuma or ayempilo hospital kuyabe kungalazimota.
Imizamo yokuxhumana lodokotela ongumqondisi wesabelo seMathebeleland North, udokotela Admire Kurethu, yehlule ngoba ebengaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo weStudio 7. Echasisa kabanzi ngalokhu, umkhokheli wabongi uMnumzana Innocent Dongo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association uthi inhlupho lezi zivamile kuzibhedlela zikahulumende eziningi ngesizathu sokuwa komnotho kanye lemali ephansi ephiwa ugatsha lwezempilakahle.
The issue of competitive salary, it has to be addressed. The issue of the working environment, it has to be addressed so that our nurses be motivated to remain here in Zimbabwe, to remain at work.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise ukuba yisizathu bani esenza kube lenhlupho lezi. Lokhu kugoqela ukuhluza iholo labongi eliphansi, indawo abasebenzela kizo labakusebenzisayo, ukuze laba baqhubeke besebenzela kuleli, hhayi ukuyadinga idlelo kwamanye amazwe.
UDongo uthi isifiso sabo yikuba uhulumende aphe uhlangothi lwezempilakahle isilinganiso semali esilitshumi lanhlanu ekhulwini, 15% yengcebethu kahulumende, ukuze inhlupho lezi zilungiswe. Uthi kunje sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu asebephumile bayasebenza phetsheya, ikakhulu eBhilithane. Ukuqondisa lokhu uthi kuviki ephelileyo ugatsha lwezempilakahle lubamemile ukuzohlafuna ngenhlupho lezi, ethi lokhu ngokwakuqala njalo balethemba ngempumela yalengxoxo. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi, ngingunokuthaba Dlamini.